abanye bahle bahamba ngolwesihlanu bebambanisa lempela viki ukuthi bathathe ithuba ukuthi bayevota. Noma nje esilindweni samabhasi ahambela eZimbabwe Harbouring bekungatshengisi isiphithiphithi, abanye bathi bahle bacela ilanga langomvulo emsebenzini ukuze benelise ukuvota. Umnumzana Dumi Ncube uthi kangeke akhuthe ithuba lokuyavota noma ilanga lakhona kumele abe semsebenzini.
Akula ngenye indlela engingayekela ukuyavota. Ukhetho loluqakathekile, sasicele lasemsebenzini sasesihlanganise umvulo lempelaviki.
Unkosazana Irene Dube uthi laye njengoNcube uzaphatheka kuvoteni efuna kusasa engcono elizweni lakhe.
Ngisendleleni ngiyavota, akula ngenye indlela. Sifuna iZimbabwe entsha, ngakho angeke ngakushiya kwabanye. Kodwa ingqobezikimi ukuthi ngihambe ekhaya lami ngiyevota, ngizame ukwenza umahluko.
Kodwa abanye bayehlulekile ukuyavota ngenxa yomango, indleko, kumbe uthi langa longumvulo lilanga lomsebenzi. Unkosikazi Jacqueline Ndlovu uthi belesifiso sokuya ekhaya kodwa wasukenelise ngoba uyabesebenza njalo le ndleko zokusuka eHarbouring esiya ekhaya ziyamehlula.
Isifiso sikhona kodwa ilanga lokuvota alimanga kuhle ngoba siyabe sisemsebenzini njalo ukusuka eHarbouring nisiya eGweru lokuphenduka idinga imali efika i-1,000 zamabhasi.
Abanye kade befake amathemba abo ukuthini abangaphandle kulelizwe bazenelisa ukuvota besemazweni abahlala kuwo, kodwa umthethwandaba wephezulu owe-High Court wachabalalisa lawa mathemba. Akwaziwa uthi kuzazala mkomuni ngemva kongumvulo, kodwa abeZimbabwe abangaphandle bathi bafisa ukuthi kulunge ekhaya labo babuyele bayehlala lemuli zabo. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7, ngiseHarbouring kwele Botswana.